sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umeli weHarare West edalele eParliamente uNkosazana Joanna Mamombe noNkosazana Cecilia Chimbiri abe-CCC batholakale bemsulwa emthethwandaba ecaleni ababeletheswa elokuthunjwa.
Uzefika uclass 1 kuqala sokusithuthi sokufuna ukuthi ube le mali eningi ende futhi ube lesikhathi ngisitho iminyaka. Kanti khona kathesike nje kade kusiba lula ngoba ukubanisa ukuthi uphoqale kumbe uclass 2 ube susiya ku-1 kube kulula sibili kube kusiba ngcono le mali singani uyasebenzisa imali elutshwane.
Iningi liveza imbono etshiyeneyo ngezidindo zokuthola ilayisensi entsha yokutshayela imota.
Lilanga abantu abaselebrate ngalo i-freedom ne-independence eyelizwe le-America. Bebeqakathekisa kakhulu i-democracy, abantu bakhululekile ukukhetha ama-leaders abo. Okule-democracy khona kulenkululeko ebantwini.
Elemelika linanza usuku lukazivuse lamuhla kulabathakazelela umbuso kamongameli Joe Biden labanye abawusolayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Umeli weHarare West edalele eParliamente uNkosazana Joanna Mamombe loNkosazana Cecilia Chimbiri abebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change batholakale bemsulwa emthethwandaba waphezulu weHigh Court. Kucala abakade beletheswayo lokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa njalo bahlukunyezwa bebathatha uNkosazana Netsaima Rova ngomnyaka ka-2020. Umthethwandaba unqube ukuba abatshutshisi lamapholisa acubungula lolu daba abazange baphume lobufakazi obeneleyo bokuthi batholakale belecala. I-Studio 7 kanye nelisanga ukuthola icele lomtshutshisi womkhulu kahulumende u-Advocate AJ Singh ukuze sizwe kubana uhulumende uzaphikisa lesi sinqumo na. Imizamo yokuzwa kumphathintambo ezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi layo yehlule njengoba ephendule wathi ngakezwa ngalesi sinqumo njengoba engakasithulelwa ngokusemthethweni. Iningi liveza imbono etshiyeneyo ngezidindo zokuthola ilayisensi entsha yokutshayela imota. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende esethule iziqondiso ezithi sokuyamela wonke umuntu ofuna ukuthatha ilayisensi aqale ekuthatheni i-code B lezinye andabana athathe ezilandelayo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafisa ukuthatha ilayisensi ka-code C, CI, CE, lo CIE, owayekade eyi-class 2. Sokuzamele abe ngumuntu ololwazi lokutshayela okwesikhathi esingekho phansi komnyaka eku-code B, BE, okwakuyi-class 4. Okucunule abanengi ukuthi sekumele umuntu wonke kusukela ngomhlangula lonyaka, umuntu ofake isicelo sokuthi athole ilayisensi, kumele ahambisane lale ndlela entsha yokuyithola njengoba sekuzophazamisa abanye abakade bephakathi kwenhlelo zokufundela ukutshayela. Umnumzana Ngqobizitha Mkandla uthi linguquko ilakho ukuphazamisa abasafundela ukutshayela.
So mbona khona lapho ikho ngani kuzaba khathaza khona abantu ngoba ukuthi uzuyefika ku-class 1 kube sokusithuthi sokufuna ukuthi ube le mali eningi ende futhi ube lesikhathi ngisitho iminyaka eminingi ukuthi uzuziye ukuthi kanti khona kathesike nje kade kusiba lula ngoba ukubanisa ukuthi uphoqale kumbe ku-class 2 ube susiya ku-1 kube kulula sibili kube kusiba ngcono le mali singani uyasebenzisa imali elutshwane abantu bazayathwala nzima.
Umkandla kodwa uthi engxenye linguquko izakwenza abachayeli balondoloze imithetho yemigwaqo ukuze kuvikelwe ingozi zomgwaqo. Unkosikazi Roslyn Gwese oyebandla le-Labour Economist and African Democrats yena uthi ilokuhle lokubi lindlela entsha yokuthola ilayisensi.
Uyabunga sadingi ukuthi khona mangasu siya kwelinye ilizwe susiyedingana nomuthi khona siweqalisa futhi ukhangela ilayisensi yakho ukuthi yayenza yena ukuthi udrive nomuthi useBotswana nomuthi useSouth Africa. Sibona ukuthi khona kuyabungasela lokho. Kuyabe siyinto ukuthi khona uyabe usuponga ukufika nje ubuzingenele umsebenzi wakho ube susebenza. Futhi into engiyibonileyo ngibona ukuthi khona kufuze umuntu wonke eqalisele ku-class 4 instead ukuthi khona kwesikhathi uqalisele nje phambili noma class 1 noma class 2 njalo kade sikuyenza. Sibona ukuthi khona hhayi yinto engarayithanga futhi enaleyo iyasincindezela futhi.
Kodwa isakhamuzi yedolobheni leHarare uMnumzana Bongani Ndebele uthi akukho okubi ngale ndlela entsha yokuthatha ngayo amalayisensi okushayela izimota.
Mbijana mbijana sibe sisiya khona phana kwakukhulunywa ngabanye abakhokheli bethu ukuthi i-Africa ibe yingani ilizwe liyi-1. Into leyo asoziyenzeke overnight. Yikho kusiba lezinto ezinje ezincancane, amalayisensi ukutshintsha soon, maybe no borders, njalo njalo. Hhayi into enhle kakhulu leyo, siyayithakazelela.
EleZimbabwe phansi kwabogatsha lokuthwalwa kwempahla lokuthuthukiswa kwezakhiwo lisanda ukuguqula umhlobo wamalayisensi okumele asetshenziswe elizweni. Usuka kulo owawungowensimbi sekuzosetshenziswa oweplastic ohambelana lotholakala emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa lakwamanye amazwe omhlaba. Lokhu kutsho ukuba phansi komhlobo omutsha abachayeli sebezosebenzisa lezo zidikinyana okweminyaka emihlanu umuntu wabuyele njalo kuyathatha esinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhuba umhlangano omkhulu o-Star Rally eNkayi South ukwazisa ngokusemthethweni labo abazancintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Lanxa labo ababikwa ababhalisa bengalamvumo yebandla labo besithi bazancintisa ukukhomba ukuthi babe bebabili esigabeni sinye. Amalunga eNkayi abikwa engelamvumo abalisa uMnumzana Busani Sithole, Mandle Nkosi Chuma, Sifa Sincube, Love Mo Banda, Juan Ncube, loNkosikazi Sambulo Maphosa abakuward 14, 16, 20, 23, 28, lo 25 ngokulandelana kwabo. UNkosikazi Maphosa uthi iningi labo lisola ozancintisa kwisikhundla sokudinga uzamela iNkayi South edalele ePhalamende uMnumzana Jabulani Hadebe ngoba nguye owabangela lingxabangxoza ngokuqhuba ukhetho lwama-primary elections ngemva kokuba abanye babo sebevele bakhethwa kwisigaba se-caucus. Kodwa uMnumzana Hadebe uyakulandula lokho.
Okwenzakalayo yikuthi kwabonakala umama uSambulo Maphosa okaward 25 esemile emoteni yama-commissioners okusebusuku ngo-8 o'clock bephuzile njalo ukufika bebhalisa kumafomu akwaziyo ukuthi yikwini owakubhaliswa. Sokulama-results amanye ayiwo abhalwa ebusuku, then le report enye ebhalwe ngamanye ama-commissioners okuthi uward 25 kazanga yenze iprocessi ngojeke. So kwasokusenzakala ukuthi basebesithi kumele kuyeyenziwa kakutsha, but this time kwenzelwe khona ngale kuward 25. Umama uSambulo Maphosa wabuya labantu abalihlekana ababengaba ngu-32. Kwenzakala ukuthi lo nguye ayincintisana laye waye labantu abafika 98. Kwagcina sokulomsindo ukhetho alizange lwenziwe. Bafakwa elinye ilanga, kodwa okwenzakalayo ukuthi umama uSambulo Maphosa akasabuyanga. Wangifonela mina engitshela ukuthi hayi yena akasenelisi ukubuya. But okunye ngibona ngani wayesesaba ngoba wayebonile ukuthi ujaha lo okuthiwa ngumdudu Siziba ulabantu abaningi kakhulu abamsekelayo. Ngoba ungakhangela ama-results even bese kusenziwa ama-nominations ku-stage 1, umdudu Siziba wathola 52, umama uSambulo Maphosa wathola 48.
Ungachasisa ukuthi kwezinye izigaba ke lapho okwabhalisa amalunga abamabili kwahamba njani?
Uward 14, uBusani Matemba Sithole wathola 19, Then ubaba okubizwa ngokuthi nguLaxon Chuma laye wathola 19. UMatemba wadisqualifywa ngenhlamba ayezikhuluma kuma audio lakhathesi inhlamba zakhona lokho ezikhona kuma group awenkayi South abadala abahlala belalile lezo nhlamba ezazikhulunywa nguMatemba ezingeke zakhitshwa lapha emsakazweni ka Studio 7. Wathi 28 owayewinile ngu-1 Ncube ovele engukansela ka-Ward 28 lakhathesi. Kodwa okwayenzakalayo izekhi ithe isikhipha i-final delimitation report kwatholakala ukuthi ama-village lawo aseku-Ward 16. Then wasetshela ukuthi njengoba i-candidate ku-Ward 16 yayisivele isikhethiwe, ngangcono kwenziwe i-process kakutsha kuyeyenziwa i-citizens caucus. Venza leyo caucus lo wanqobayo uCouncillor Servison Khumalo wathola 91, then uHani Ncube wasothola 21. Uthe impumela leyo seyibonile ukuthi ayimanga kuhle, wavukela ezekhi esiyatshintshisa iaddress yakhe, wasetshintshisa le polling station ukuthi yena usengowogonye. Kodwa iparty yakwala khona lokho yathi akungeke kwenze ukuthi umuntu uyabesuka kuvillage yakhe esiya campaigna kuward lapha angasahlali khona.
Ama primary elections lawo wawaqhuba yini okuthiwa ayengekho emthethweni?
Labo abasolayo angazi ukuthi indaba yasola mina kulokuthi nxabe lensolo basole labo abayibo ababekhangele ngokhetho, i-Citizens Independent Selection Panel le Candidate Grievances Handling Committee. Mina angizange ngithi abantu bayenza ama-primary, lokho kwakusenziwa libandla, kusenziwa ngama-commissioners kule benikezwe imvumo yibukhokheli bebandla.
Lo mnumzana Jabulani Hadebe ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkayi South edalele parliamente emele ibandla le-CCC. Siphinde saxoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa othi ibandla lakhe lazama ukumncenga ngesinye isikhundla sokunikezwa ekhanseli kodwa wasenqaba ngoba ilandela ukufunwa ngabamkhethayo.
Mina ngahamba ku-caucus point lo omunye wami umduduzi Siziba wayengekho. Mina abantu ababe supporta mina babe ngu-20, ababe supporta umduduzi babe ngu-4. Then amanye amawadi abanye babe ngene unopposed. Then amabizo ma esebuya sokubuya abantu ababe ngivele bengekho la ku-caucus abafunwa nguye uHadebe ngoba ngemva kwe-caucus wabuya sesithi kakwenziwe ama-primary emawadini. So thina sayala uku-attend ama-primaries akhe lawo ngoba u-president wayekukhulume clearly ukuthi kakusoze kube lama-primary elections. Ama-primary elections akhona owayewenza aye elabantu bezana ngabantu labana babezodiliza ibandla babebuye ukuthi bezosupporta i-candidate abayibonayo ukuthi izaluza ekucineni mhlaka-23. Bese besithi mhlaka-23 bona sebesiyavotela ibandla labo. Then sakunanzelela thina khona lokhu ngobuningi bethu sathi no, asingeke sisinjani si-attende entweni enjalo. We had to withdraw from ama-primary elections akhe. UHadebe yena mthetho wakhe angazi ukuthi ungumuntu onjani, ngesaba lokuthi ngithi umuntu omdala ukhuluma amanga. Nikazange abuye emhlanganweni, safika ngo-10 thina emhlanganweni lowo saze sasuka ngo-5 ntambama. Njalo sasingasoze siwu-attende ngoba sasingakwazi ukuthi kuzokwenziwa ama-primary vele. Wasengilandela emzini wami uHadebe lapho okwakungaba yi-9 kilometers from i-point yona leyo esasikiyo. Wazofikisana lami sokusebusuku ngama-7 engincenga ukuthi angehle kulesana sikhundla kungene umfana mduduzi. Mina uzanginika eyinye i-position. Of which leyo position mhlana we-nomination court wamfonela wangitshela ukuthi nana usengifakile kuleyo position. Ngamtshela ukuthi hayi mina kangisoze ngingene kuleyo position ngalokho. Mina ngenza enguthunywe ngabantu, angenzi engikutshelwa nguwe njengomduduzi owenza okutshelwa nguwe. I never went there. Wangifonela wathi ucela ukubuya azonithatha ngemota. Ngathi mina kangibuyi lapho. Nxa ufuna ukuthi ngibuye emhlanganweni lo, promise me ukuthi uza collecta iward yonke. Wamehlula and it was late ngabo-4. Kakhulume ngelanga ele caucus kuma ward wona la ama councillors wona lawo okuthiwa ngama double candidates. Akhulume iqiniso because singayenza amanga kuyabe kungalanto esiyenzayo. Siyabe siziropa.
Sizwa ibandla lakho lisithi labo okuthiwa ngama-double candidates njengani, amaphepha enu okuthi lincintise awasayinwanga ngokusemthethweni. Ungathi ngobani abalisayinela lawa maphepha njalo babevunyelwe libandla na?
Angiyeke ngikutshela ukuthi sasayinelwa ngubani ngoba
Tina la namhla sikwazi ukuthi mbani wakumele ukuthi asisayinele lawo maphepha. Tina sabizwa kwathiwa wonke umuntu kwafakwa ku chat group ukuthi wonke umuntu owa nominatewayo kahambe ezekhi enkayi center lapho sizathola khona amabizo ethu. So tina sathola ona la amafomu ayekhona sasebenzisa wona sangenisa wona ukuthi umbani osayinileyo we never knew that kwakulama signatures tina sacanga ukuthi ngxe yibo president yibo bona labo kwakufanele ukuthi basayine ukuthi ngabantu aba unlawful we never knew that.
Longo nkosikazi Sambulo Maphosa othi uzancintisa kukhetho lokudinga ukansila ka ward 25 enkayi lanxa ibandla lakhe lesisisili sithi wakhethwa umnumzana Mduduzi Siziba ukuthi ancintise. Elemelika linanza usuku likazibuse lamuhla kulabathakazelela umbuso kamongameli Joe Biden labanye ababusolayo. Loba kunjalo bayajabula abantu lemdeni yabo labangane. Okunenge ngalolu daba asikuzweni kudaba esilethulelwa nguKips Dube weStudio 7.
Abezindaba abeRoadhouse babika ukuba umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba namhla kusihlwa uza kuthula umbiko wakhe oqakathekileyo ngosuku lukazibuse ole-Independence Day. Ukhangelelwe ukuba uzahlangana lemuli zabakubutho esigodlweni sikamongameli e-White House lapho abazakosa khona inyama. Elizweni lonke jikelele abantu abaningi babheka okuthiyeneyo okudliwa lemuli zabo njalo basemidlalweni efana leyabaculi ama-music concerts ukubukisa ubuciko bokuthibilika lokufola okuhleliweyo ama-parades lokunye. Kukhangelelwe njengenhlala yenza ukuba kuzalunyathiswa okuthakazelelwa ngoZulu ama-fireworks namhla kusihlwa. Kambe bakhona na abadabuka eZimbabwe abancoma uzibuse wakwelemelika? Umnuza Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika ngomunye wabo.
Lilanga abantu abaselebrate ngalo i-freedom le-independence eyelizwe le-America. Beqakathekisa kakhulu i-democracy, abantu bakhululekile ukukhetha ama-leaders abo okule democracy khona kule nkululeko ebantwini. Unlike amazwe okule autocracy afana labo North Korea, labo China, labo Russia, lapho kule dictatorship khona, i-America yona ipromota i-democracy umhlaba wonke jikelele. Ilizwe lakithi leZimbabwe lingafunda ukuthize nge-America ngendlela abaselebrate ngakhona inkululeko yabo i-Independence Day.
Kodwa umnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF uthi kayincomeki inkululeko yawelemelika.
Independence democracy le America abayiselebrateayo akulanto engingatsho thina njengabantu ama-African countries amazwe e-Africa esifundayo kibo kumbe sikutholayo kikho. Martin Luther King balwisa kakhulu abantu babengavunyelwa ukuthi so independent democracy yabo yayivele ngekho. And then kakhulu futhi independence democracy yabo sebefuna ukwenza ukuthi bayisebenzise bethi bully ama-African poor African nations countries.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubandla elibusayo.
Basuka bazenze bona umbhudi omkhulu. Enye indlela yokuqala thina njengeZimbabwe njalo sisuka ebasundwini e-Afrika asithakazeleli into leyi eyabantu abayenza lokwana esikuthi ngesiNgisi ngama-gay kumbe ama-lesbian. Kodwa bona bafuna ukubana bakufostele kithi ubana thina sikuthathe kunjalo noma kungekho emkhubeni wethu.
Elemilika lathola uzibuse mhla kafontu likazi 1776. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukips Dube.
Intengo yempahla ukudla lokunye iqhubeka ikhuphuka lanxa isisindo sedola leZimbabwe singani siyaqina singasawi ngesiqubu ebesihamba ngaso ensukwini ezedluleyo nxa siqathaniswa lele Melika emkambo webhanga elikhulu elelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idola leMelika emkambo omnyama lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane eziyisichiyagalolunye, i-$9,000 zimdollars. Kuthi intengo yedola leMelika emkambo kahulumende namhla belibiza amadola aphezu kwenkulungwane ezinhlanu, i-$5,395 zimdollars. Laloba idola leZimbabwe selingani liqinile, osomabhizimusi lezitolo ezinkulu lezincane lokhu behlela intengo belandela umkambo wabo siphatheleni. Unkosikazi Thobekile Bebe, umthengi, ufakaza ukuba intengo yempahla ayehlanga laloba isilinganiso sokuthenga idola leMelika ngemali yakuleli sehlile emkambo wemali kahulumende.
Irethi iyehlile sibile zitolo, kodwa okusixakayo ukuthi ama-prices lokhe ekhuphukile ngebond. Futhi indaba le eyama-exchange rates ihlukuluza thina abathengi. Okwakathi sesikubonayo ukuthi ama-businesses sethatha i-advantage ngokuthi bona ba-price nge-black market rate, baphinde bayethenga bona i-US dollar uhulumende nge-price yabi iphansi. Kulusizo ngoba lo hulumende layo wenza ngani konke lokhu kakubona. Ngithe sesisebenzela iziso, futhi le mali yakhona ayikwani vele konke okuqakathekileyo.
Umqondisi wenhlanganiso ebona amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi ukungathenjwa kwamandla edola leZimbabwe yikho okwenza intengo zihlale ziphezulu.
Sikubona njalo nje lanxa ngabe kukhwele ifiweli bayakhweza imali yokugada, kodwa nxa sekusehla ifiweli kabehlisi, ngoba kabathembi bonke nje osomabhizinisi ukuthi imali yeZimbabwe ingaba lamandla okwesikhathi eside. Lokho ke kubathinta ngendlela ebuhlungu kakhulu abathengi.
Kusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Ronald Gabaza uthi uhlupho yikuthi umuntu wonke elizweni akasalithembi idola leZimbabwe.
Singayiboni itrend yemali leyo, ngeke sehlise ama-price. Okumqoka yikuthi yikuba le-confidence ku-currency yakithi. Okwakhathesi iqiniso yokuthi imali leyi asithembi, njalo lo hulumende ulakho ukuvuka eguqulile imithetho. Yikho nje ama-price angasuke ehle nge-RTGS.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi ukungehli kwentengo kwenziwa yikuthi abathengisayo bathola imali yabo emkambo omnyama.
Lesikunanzelelayo siyabona ukuthi intengo yempahla ikayehli. Lokhu kuveza ukubana abaningi laba abangabe bethengisa abayitholi emkambeni osemthethweni imali yabo, bayithola emkambeni ongekho emthethweni esingathi i-black market. Njalo uqina kwemali yakithi ngabe kuveza ukubana imali yakithi ayisatholakali lula. Ngakho abantu besaba ukuthi bahle baqala ukusebenzisa intengo le ekahulumende, ngoba bona imali yabo vele bayithola emkambeni ongekho emthethweni. Lokhu yikho kulokho kusenza sibone intengo yempahla ingayehli emavinkilini.
Ngempela viki umongameli Emmerson Ndambudzo Mnangagwa uxwayise osomabhizimusi ikakhulu abadabuka kwele India ukuba batsheyane lo mkhuba wokuthenga impahla eziningi ukuze kubonakale angani impahla lezi ziyasilela emkambo. Ukuthi lapho sebezithengisa zifakwe intengo ekhuphukileyo. Wengeze ethi osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bengaqhubeka bethenga impahla ngobuningi kuzamele babuyele kibo, ngoba uhulumende wakhe engeke bavumela ukuba ibhizimusi iqhutshwe ngalolo hlobo. Umongameli uthi ngemva kokufaka usuku lokhetho, izitha zikahulumende zahlela ukuphazamisa umnotho welizwe ngokukhweza intengo yempahla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Wezemidlalo sokwehlule ukuba iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liyephatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele India. Lokhu kungemva kokudliwa elikwenziweyo ngele Scotland ngamaruns angamashumi amathathu lanye namhla emini. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikamba leScotland ilo liqale ukuchaya ibhola lathola amaranza ngamakhulu amabili lamachumi amathathu lane 234 for the loss of 8 wickets ukuthele eZimbabwe seliphendula lenelise amaranza ngamakhulu amabili lantathu 203 njalo lilahlekelwe ngabadlali bonke kusele ama overs ayithoba munemunye ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina umlobo wezemidlalo uNesh Mgogwera uthi iqembu leZimbabwe lizilahlise ngokwehluleka ukuchaya ibhola
kule double danisayo sizakhangela ukuthi okwenzakala ngo 2018 lapho iZimbabwe yemele I 22 points idlala lamazwe amabili kathi sokwenzakala futhi njalo ukuthi kade sifuna 2 points sinezale Sri Lanka le Scotland sehluleka. I think maybe kukhona okunye sikuleka especially namhlanje we done well kade senze kuhle with the ball and izazama ukuthi be i-100 yabo ibe phansi kodwa hayi abaqalileyo ukutshayela behlekile sehlekile kakhulu ngesigodi.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uPraise Dumidlakama yena uthi ukwehluleka kweqembu leZimbabwe kuyisibonelo sokuba kukhona okungalunganga kulo mdlalo.
Bona i-reality check le siyibonile namuhle ukuthi singaze sithi sifuna ka-World Cup but as a country I don't think ukuthi bese si-ready ukuthi siyedlala at that level ngoba ungakhana ama-qualifier lawa ngama-teams akuphansi asekugcineni lawana. The list of them is Sri Lanka and indlela esi-expose ngayo that Sunday namhla leScotland. So I don't think ukuthi vele kumele sihambe ku World Cup. Kuningi kumele sikulungisise ku-cricket yethu. Although asiseko phansi kakhulu, but I think sesithole reality check namuhla ukuthi singaphi ku-cricket yethu.
Umahlekisa odumileyo uNtandiyo Nkosi Moyo yena uthi kumele ababona ngokuqhutshwa komdlalo kakhilikithi elizweni balungisise indlela okukhethwa ngayo abadlali beqembu lesizwe.
Impumelelo yokuthi asay World Cup ayisiphathi kahle okungangokuthi kunzima ukuthi ama players adlala lapha eQueen's Sports Club wazange apikwa kumbe akhethwa ukuthi adlale akhethe iteam. Inkinga esilayo mbona ngathi ikuselection yethu asiyalo ukuthi unational team umele ibone ilizwe lonke kodwa nxa sizabuya sizodlala lapha eQueen's akuthathwe ama players especially ama bowlers lama fielders abakwazi iground. Ushona uLiam Simbonile the other day zama ukukhuluma labo groundsmen ukuthi balungise njani iground okungathi kusincedisile ubowling yethu ke namhlanje kodwa ke because amanye amathimu abesesibonile ase-raider ukuthi senza njani ama-selectors kalungise.
Iqembu leZimbabwe beliqale kuhle kakhulu kunomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba uzaqhutshelwa kwele India njengoba liphutshe imidlalo yezibaya lingazange linqotshwe. Lokhu kudale ukuba lingene kusigaba se-Super 6 lile miklomelo emine okutsho ukuba belidinga eminye emine ukuze lithole ilungelo lokuya e-India kodwa lenelise ukuthola emibili kuphela. Isimo sengalane ngemva komdlalo wanamhla sifeza ukuba iqembu leSri Lanka yilo elihlezi phezulu lile miklomelo eyithoba minembili ukuthi eleScotland lisendaweni yesibili lile miklomelo yisithupha ndawonye leZimbabwe kodwa lona liphezulu ngoba lile net run rate engcono. Iqembu elizafinyelela kufinal lidlale leSri Lanka lizaphuma phakathi kweScotland leNetherlands zona ezadibana ngolwesine. Lelo qembu yilo eliza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ndawonye leSri Lanka. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ningakhohlwa ukuthi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje olwabasakhulayo i-The Connection lapho esiyabe sicubungula ukungaphumeleli kweqembu leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi ukuyadlala emncintisanweni wamazwe omhlaba ngemva kokunqotshwa liqembu lakwele-Scotland. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela umeli weHarare West etalele parliamente unkosazana Joanna Mamombe lo unkosazana Cecilia Chimbiri abe-CCC batholakale bemsula emthethwandaba we-High Court ecaleni abakade beletheswa lokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa njalo bahlukunyezwa. Iningi liveza imbono etshiyeneyo ngezidindo zokuthola ilayisensi entsha yokutshayela imota. Elemelika linanza usuku lukazibuse lamuhla kulabathakazelela leli langa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho ukuzilalela ebulenjini ku www.vaandebele.com. Olivalelisayo ke yimi uSthandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.